lokuthaba okukhulu ukuthi ithimu yetenguqu yamantombazana eyithi ngama Mighty Warriors bayobuyela eBrazil kumudlalo wama-Olympics kusasa bazagqikilana lelizwe leGermany ibafisela inhlanhla enkulu yama-Mighty Warriors dlala eGermany. Ukhona sekhulumile ukuthi hhathi sengikukhangeli-ke engingathi amavidiyo lapha iGermany ayidlala khona ngabona ukuthi badlala njani themba lokuthi kusasa bangaphuma kuthe banqobe iGermany. Siyacela umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe kumbe othanda ilizwe leZimbabwe ukuthi kusasa bakhangele kumathelevizini abo basapote amankazana ethu.
So emalungiselelweni lapha le themba lokuthi konke kuhambe kahle akusoze kubaphambanise ukuthi akula mali akulalokhu lalokhu.
Ukuthi uhlale ekhuluma ukuthi hayi babe le training camp enyanga yonke lokuclaim wasekhangela amankazana akhe ukuthi adlala njani, wasekhangela lokhu abakuthi ngesilungu ngama-competitions akhe. Ulethemba lokuthi lanqoba kuma-Olympics.